Lesi sixwayiso siza ngesikhathi lilokhe liqansa inani labatholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe, ikakhulu kulabo abangelayo imbali yokwethekelela kwamanye amazwe. Ingcweti wezempilakahle uDr. Gary Shaba uthi kumqoka uthi uZulu aqhubeke elandela iziqondiso zokuzivikela ezigoqela ugqoka ama-mask, ukugeza izandla sikhathi sonke lokungathintani mahlayana labanye, i-social distancing.
Inkuthazo engaba layo ngeyokubana silandele izimiso ezivele zifakiwe ezokuthi umuntu kumele athi social distance. Nxa ubona ngonusulawo lomkhuhlane akumelanga ube ubhodabhoda phandle, kodwa kumele uhlale phansi ubusufonela be-rapid response. Yibo abasiza ukuthi bese bebona ukuthi bengakwenza yini i-test, kumbe bengakukhuthaza ukuthi hayi isolate at home.
Ukuzilondoloza uDr. Shaba uthi kumqoka kakhulu ekuphepheni kulo mkhuhlane, njengoba lokhu kusadingwa umuthi wokuwelapha.
Nxa sikhangela umkhuhlane we-COVID-19, akukatholakali iphilisi elewelaphayo esingathi yi-cure yomkhuhlane lowo. Kodwa eqinisweni umkhuhlane lo awukatholakali indlela yokuwelapha.
Enye njalo ingcweti wezempilakahle uDr. Henry Madzorera, owake waba ngumphathintambo ngesikhathi sombuso kahulumende womanyano, uthi isilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalombili ekhulwini, 80% sabantu beZimbabwe sihlaselwa yilo mkhuhlane, lanxa usiza kibo ungelalaka kangako abathi ngesilungu yi-mild COVID, esikhathini uziphelele nje umuntu engazange ananzelele ukuthi ube lawo. Kungakho-ke ekhuthaza uZulu ukuba azinakekele ngokufaneleyo, lalapho esetholakale elomkhuhlane abone ukuba akawutheleli abanye abangaba ngabemuli loba asebenza labo labangane.
Rest, sleeping well when you have got a COVID-19 infection, and just taking it easy at home in self-isolation is the best way of managing mild COVID infections. Avoid alcohol. Alcohol tends to dehydrate you and to get all the fluids out of you, and that's bad for your immune system.
Ukuthola isikhathi sokuphumula, ukulala ubuthongo obeneleyo lapho uthe watholakala usulawo lomkhuhlane, kanye lokungakhathazeki engqondweni ngesikhathi ungekhaya lapho kuthiwe ungahlangani labanye, i-self-isolation ngokunye kokusiza kakhulu lapho uthe waba lezibonelo zalomkhuhlane kodwa kungezingela amandla kakhulu. Shiyana nilotshwala ngoba buqedela umzimba amanzi, okuyinto engawulungelanga umzimba wakho.
Lanxa inani labatholakala belalo mkhuhlane bengazange bavakatshela kwamanye amazwe lilokhe kuyilo eliphezulu, uhulumende ethi ujajiliswa ikuba isilinganiso esikhulu sabatholakala belalo mkhuhlane besila kiwo. Phakathi kwabedlula kancinyane inkulungwane ezimbili lengxenye, 2541 abatholakale belegciwane leli eHarare, kusile abazinkulungwane phose ezimbili, 1962. Kodwa phakathi kwabangamakhulu amabili, 202 asebebulewe yilesi sifo elizweni jikelele, iHarare iyakhokela ngokuba labantu abedlula ikhulu, 110 asebetshonile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.